uMnangagwa utshele osomabhizimusi ukuba uhulumende uphakathi kokuvuselela ezomnotho ngokulima izilimo lezifuyo ezehlukeneyo njalo usebeke eceleni imali eyenela ukuthenga isivuno somumbu kubalimi ethi kunje sebeqalile ukulima ingqoloyi phansi kohlelo lokulima olwe-Command Agriculture.
Kulandela uhlelo lwe-Zim Asset lapho esilima umuntu ezikhokhela ole-Command Agriculture lonyaka siyitshayele inani. Kwinyanga ezizayo sikhangelele ukuqala uhlelo lwe-Command Fishing kwizigaba zonke ezilishumi zelizwe njalo sesiqalile ukulima ingqoloyi ngaphansi kwehlelo lwe-Command Agriculture.
Umqondisi wenhlanganiso yezamabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Industries uMnumzana Busisa Moyo yena uthe besabela abantu abazakuyathenga umumbu eZambia leMalawi ngemali ephansi bezowuthengisa eZimbabwe ngentengo ephezulu.
Ngoba umumbu uzathengwa $390 sikwazi ukuthi abanye bayenelisa ukuwuthenga eZambia bawuthenge ngxenye nge-$200. Uhulumende uzakwenza njani ukuthi umumbu lo owe-$200 ovela kwamanye amazwe oMalawi, oZambia, oMozambique ungangeni elizweni ukusuphambanisa ukusebenza kwamafektari? But u-Vice President ukuqhasisile wathi i-difference ama-millers kasoze abe akhathazeke ngakho, bazabanika at the import parity price.
Usomabhizimusi uNkosikazi Shila Sidambe uthe kuyathembisa ukuba ezomnotho zizakhuphuka uma konke okumele kwenziwe kungaqhutshwa kahle.
Omama ngiyalikhuthaza ukuthi dingani ulwazi lowe-Command Agriculture ngoba i-Command Agriculture le izanceda, iyanceda kakhulu. Besicela bakithi uhulumende, siyaphuza izinto sibili ukubuya, besicela uhulumende ukuthi asincedise kakhulu ngohlelo lolu. Luhlelo oluhle ukuthi sibili nxa bengasipha zona izinto ezincedisa ekulimeni bengabe besincedile kakhulu.
Umsekeli kasiba lukhulu webhanga lesizwe i-RDZ uDokotela Khuphukile Mlambo uvumile ukuba ilizwe libhekane lokusilela kwemali ethi kabalali ngemizamo yokubona ukuba uZulu uyathola imali ebhanga njalo lendwendwe ezinde ziyehla.
I think into eqakathekileyo kufanele sizise kubana ukuswelakala kwemali namhlanje akuqali namhlanje. Imali eswelakalayo lapha yimali esingesingisi, foreign currency, kungathi imali yangaphandle. Phambi kuka-2009 besile mali yangaphandle lemali elizweni, namhlanje sisela mali elizweni. So imali esiyisebenzisayo ngiyangaphandle sisebenzisa lapha phakathi lokubisa izinto ezivela ngaphandle.
EleZimbabwe liphakathi kokugalula kwezomnotho ngenxa yezizathu ezehlukeneyo ezigoqela ezombusazwe, ubugwelegwele be-corruption lokunye. Uhulumende uyavuma ukuba uhlelo lokulima uzikhokhela olwe-Command Agriculture lube nezigwenxa kodwa sebekulungisisile njalo bakhangelele ukuqhuba kuhle uhlandla elilandelayo. Umbukiso walonyaka we-ZITF 2017 ungene kulanga lesibili lokho kulabanye abalokhe bengakaqali ukubukisa ngenxa yobunzima abahlangana labo ekungeniseni impahla yabo abafana labe-Senegal kulandela ukungazwanani labo hlangothi olubona ukungena lokuhlawulisa impahla engena elizweni abezimra kunhlawulo okumele bayikhiphe ukuze impahla abaze nazo zingene. Ngimele iStudio 7 yobulawayo eZITF, nginguNompumelelo Moyo.